Linga lichona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngu Chris Gande.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umhlangano lo muhle kakhulu ngoba wenza ukuthi ama NGO ahlangane lo mbone kuzaba lesikhathi sokuthi kube lokuxoxisana lohulumende ukuthi njengokuba sesiqede ukhetho sesihamba njani kusuka kade sisiya phambili.
Ukusungulwa umbukiso wenhlanganiso yezizimeleyo lamhlanje eHarare owenango Expo ukukhuthaza ukusebenzelana phakathi kwahulumende amabhizinisi lenhlanganiso yezizimeleyo ekuthuthukiseni ilizwe.
Idova Human Rights Watch iyinhlanganiso esebenza emazweni kuzwekazi lonke umhlaba wonke. Lo iyananzelela ukuthi umongameli weZimbabwe kungu-President Robert Mugabe. Njalo kungumlando wakhe ukuthi enze izizalwane zizizwe zikhululekile njalo zihlalisekile.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo emhlabeni jikelele Human Rights Watch isilobele uMongameli Mugabe incwadi imkhuthaza ukuthi ahloniphe njalo alondoloze ilungelo likaZulu.
Iqembu lenguqo leDynamo Silo eseliphezulu kwengalani yemiklomelo kuPremier Soccer League ngemva kokunqoba iHarare City emini lamuhla lithinda indlebe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
So umkhulu wenhlanganiso yezizimeleyo usungulwe lamuhla eHarare ngaphansi kwesihloko esikhuthaza ukusebenzelana phakathi kwahulumende amabhizinisi lenhlanganiso yezizimeleyo ukuthuthukiseni ilizwe. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lo mbukiso wamalanga amathathu usungulwe lamhlanje ungenwa zinhlanganiso yezizimele ezedlule ezingamashumi amahlanu eHarare uhambelana nemihlangano etshiyeneyo enziwa sikhathi sinye ihluza okutshiyeneyo phansi kwesihloko esikhuthaza ukudingwa kwendlela zokusebenzelana kwenhlanganiso yezizimeleyo lamabhizimusi kunye lohulumende ekuthuthukiseni ilizwe. Enye yenhlanganiso engenela umhlangano ngemela izakhamuzi zeHarare eHarare Residents Trust ethi ukubunjwa kwama-Metropolitan Council kukhanye kungaphathisa kwintuthuko yezakhamuzi. Umnumzana Albert Mazula umgcini sikhwama walinhlanganiso.
Uzaphathisa ngoba lokhu kuza kutsho ukuthi ama decisions azakwenziwa ezabelweni. Ngingathatha umzekeliso ukuthi kumbe kokubulawayo ukuthi nxa kule province labanye ama structure akhona ngale ama problems ahlangana labantu bayasolva bekhona ngale kulokuthi ama problems onke abuye ngapha kuhulumende ku central government kuthi nge bureaucracy ekhona kuthatha isikhathi ukuthi i decision yenziwe. Kukanti ke nxa sokuse amandla sesebantwini kuyaphangisa ukuthi kuthini kulungisiswe.
Uthi lumbukiso qhathekile ngoba uzahluza le ndatshana eziqhathekileyo ezifana lokulandela kweziqondiso zenhlanganiso yeSADC lendlela iSADC esebenza ngayo.
Umhlangano lo muhle kakhulu ngoba wenza ukuthi ama NGO ahlangane lo mbone kuzaba lesikhathi sokuthi kube lokuxoxisana lohulumende ukuthi njengokuba sesiqede ukhetho sesihamba njani kusuka kade sisiya phambili.
Umnumzana Precious Shumba walinhlanganiso uthi ukhangelela ukuba ikhansili entsha iqinise ukusebenzelana lezakhamuzi ilungisisa izikhalazo zazo njengokuthi ngakalayo kusekelo sombuso esitsha ethi ingehluleka ukwenza lokho izakhamuzi zingatshengisela.
But then if we find that residents are being marginalized, we have an option of mobilizing citizens to stage demonstrations.
Inango ithi imihlangano yayo izahlanganisela ukuxwayisana labameli bamanye amazwe kuleli kudaba lokusebenzelana kwintuthuko lokuvuselelwa kwelizwe. Lo ngumhlangano wakuqala wenhlanganiso ezizimeleyo kulandela ukhetho lapho ibandla leZANU-PF elinqobe khona. Lona leli bandla elihlala liqhothoza inhlanganiso ezinje lisethi zisebenzelana labamandla aphikisayo ngenhloso yokulikhipha esikhundleni. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.